Emkhosini ongenwe ngabafundi, ababalisi, izisebenzi zeCouncil labe Forestry Commission kuhlanyelwe izihlahla ezinhlanu eQueen Elizabeth II Primary School. Ekhuluma ngemva kokuhlanyela isihlahla sehabahaba esiyiso esihlanyelwa lonyaka, uCouncilor kaWard 22 uMnumzana Rodney Jele uchasisa abakwenze namhlanje.
So namhlanje silapha eQueen Elizabeth where we are commemorating National Tree Planting Day. Lapho sinanzelela khona ukuthi ngenxa yama issues e climate change kuqhakathekile ukuthi sihlanyele isihlahla zibe ziningi ngoba isihlahla zeimpilo ziyasincedisentweni eziningi. So namhlanje i tree of the year kade sihlanyela namuhla kuthiwa yi monkey bread. So i monkey bread leyi ile ma benefits amaningi esipha wona phakathi komuzi wethu lapha eNkulumane.
Umnumzana Mehluleli Mpofu, u principal education officer ku council yakobulawayo, ukhuluma ngokuqhakatheka kokuhlanyela izihlahla.
Bakwenza ukuba banelise ukuba bathole izihlahla ezithize, ezihlahla ezijabalala ngoba abantu babhizi bayazigamula. So singekele ukuzinanzelela siyacinga singasekho, bagcine bengasazazi izihlahla esikhona. Lo nyaka sikhangelele ukuba ugatsha lwethu le-National Parks as a City Council lusincedise ukukhokhela ukuba sihlanyele izihlahla. Usually sijale ukuhlanyela izihlahla ezidlula i-500 kodwa nxa sikhangela lezikolo ngiyenelisa ukuba siyanelisa ukuba izihlahla ezidlula inkulungwane zingahlanyelwa.
Umgcinisihlalo we-Queen Elizabeth II Primary School Development Association uMnumzana Colin Moyo uthi ukhathazekile ngokuganyulwa kwezihlahla mahlayana.
Emnyakeni emlutshwane edlulileyo lapha bekwenile la bathi kathezanti labo nto sokusiba yi-desert. Yinkinga ebuya kithi futhi xa izihlahla zisifa thina sithi sinceda ukuthi sifide abantu abethu sipheka, at the same time sibulala futhi siyazibulala thina. Akuyinto kangikhona kuyabhoda zihlobo ezithandekayo, kuba yiseki uzama ukuvusa ngapho ubulala ngale konke kodwa ekugcineni ubulala konke. So izihlahla ziqakathekile, sibonga ukuthi lisichasile ngezihlahla lesizazama ukuthi zingafi, ziphile, zikhule, libuye ngomunyaka selizozithola. Futhi kuzaba ngumzekeliso lakithi ukuthi asoze sime ngalezi zihlahla esinikeze zona.
Unkosazana Nokuthaba Nyathi oweForestry Commission kobulawayo uchaza indikimba yalonyaka.
I-theme yethu eka 2021 ithi Trees and Forests for Ecosystem Restoration and Improved Livelihoods. I-tree of the year yethu ngesilatin oyi-scientific name sithi Pilostigma thorninjai, ngesikhiwa sithi monkey bread or camel's foot, ngesindebele lihababa, ngesishona ngumsekesa. Isihlahla lesihababa siyahambelana le-theme of the year yethu ngoba silakho ukuthuthukisa impilakahle zama-farmers labantu nje.
Umphathisikolo we-Queen Elizabeth II Primary School uMnumzana Makho Hleza uchasisa ukuthi bahlele ukuphatheka ngayiphi indlela kumkhankaso lo.
Ngomnyaka nxa sesihlulekile sibili besifisa ukuthi zingabi ngaphansi kwe-20.
Yiziphi inkinga elibhekane nazo kwamanje lapha esikolo?
Amanzi, amanzi asilela umgodi wethu lawo, hayi kawuse amanzi akhona kumbe asephansi. Awusenzi njengendlela esikhangelele ngayo. La ka-council njengoba siyakwazi ukuthi ayavalwa omalangathizi singanawo. Yilo nje idubo olukhulu njengoba sikhangelane le mbula enkulu engaka abantwana bethu aba-over 1,000.3.
Unkosazana Phethi Bobo, u-education officer weBulawayo City Council, uthi yonke le yimizamo yokumelana lokuguquka komkhathi.
Mina ngimele ngikhangele izikolo zonke ze-City Council ngingu-education officer. Sikhangele ukuncedisana lezikolo ukuthi si-partner up le-Forest Commission lobaba uMagagula ukuthi kuhlanyelwe izikolo izihlahla ezikolo senza igreening nale ekhulunywa ngobaba Magagu izikolo zonke zibe zinhle zibe lezihlahla abantwana abancedakale bathola imthunzi senanzelela khathesi ihot sitting abantwana abanye babehlezi ezihlahla kungela mthunzi so kungahlanyela izihlahla kuzaba le mthunzi bathole ished
umhlaba jikelele unanza ilanga lokuhlanyela izihlahla minyaka yonke ngeviki yakuqala kumpalakazi ngomgqibelo okwenze le council yakobulawayo isebenzelane le forest commission ukuhlanyela izihlahla indikimba yalonyaka yokuhlanyela izihlahla ithi trees and forests for ecosystem restoration and improved livelihoods ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.